amachono zitobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 ku Mbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthomiswa besiwasekhaya, kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthomiswa besuka ngekhaya.
Abalandeli bebandla le-MDC bamiswa imithethwandaba besetheswa amacala okubangela udlakela.
Firstly, I'm born about 3 months now through quarantine since January.
Awudabuka eZimbabwe uhlala kwele China uthi uselesikhathi eside evalelwe endlini ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex.
Iningi labantu lithi selisehluleka ukuthenga amaphilisi okuthoba umkhuhlane we-high blood pressure. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhitshiwe esibhedlela. Uxolo wabalandeli bebandla le-MDC abamiswe emthethwandaba lamhla besetheswa amacala okubangela ukudlwangudlwangu eChitungwiza ngempela viki bavalelwe entolongweni kulandela isinqumo esenziwe ngumantshi otheba lakho ukuphazamisa ubufakazi benganikwa isibambiso se-bail. Umlondolozi Ndlovu intatheli indaba ye-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli laba ababotshwe phandle kwendlu kamnumzana Job Scala eSt Mary's lapha kade bebuthene khona ngomgqibelo bamise phambi komthethwandaba eChitungwiza. Umthushisi walolu daba unkosikazi Rumbizayi Mshonga uthe ababotshiwe laba babuthana ekuseni ngomgqibelo eSt Mary's eChitungwiza okungekho emthethweni befuna ukwenza udlakela. Umshonga uthe ababotshiwe laba batholakala belamarekeni amade lengqamu njalo abanye babo abalikhulu lamachuma isiyagalombili basadingwa ngamapholisa. Igqwetha labo umnumzana Moses Nkomo ucele ukuba idale libaphe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya esitha kulabofakazi obuveza ukuthi balamacala. Okhokhelela inkamba yamapholisa eChitungwiza unkosikazi Tsitsi Maratsano utshele umthethwandaba ukuba kungaba lobudlwangudlwangu eChitungwiza nxa babotshiwe laba bengakhitshwa entolongweni. Umantshi uBongai Mchuchuthu uthe angeke abanike isibambiso sebheyili okwamanje ngoba balakho ukutshotshezelwa ubudlwangudlwangu. Unkomo uthi bafuna ukuthi izivosha lezi zinikwe isibambiso sebheyili.
So isusu tataura zviri pamutemo kuti vanhu vasungwa vane kodzero yekupiwa bail state ka
sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthomiswa besuka ngekhaya, kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthomiswa besuka ngekhaya.
Elinye njalo igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthe lokho okwenzakele namhlanje akukho emthethweni.
Mutongo wapiwa nedare handiwo watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa.
Isinqumo lesi ayisiko esikade sikukhanya. Iqiniso yokuthi lowo wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhayi. Idale alikukhanyelanga konke lokho.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi ukubotshwa kwabalandeli bebandla le-MDC kutshengisa ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyafana lokamuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lowo wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhayi. Idale alikukhanyelanga konke lokho.
Baningi abantu abayele ukungena emthethwandaba. Omunye wabo unumzana Kudzana Mashumba wenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Protection Forum. Bekugcwele amapholisa emthethwandaba kuthi njalo phandle wentolongo bekulabanye abalandeli bebandla le-MDC akade begijinyiswa ngamapholisa ngoba bezama ukungena kuleyo ndawo. Kuphose intuthu ehitshayo endaweni okubizwa ngokuthiwa yi-C Junction Ebe kushunyizwa abanye abantu ngamapolisa. Isikhulumeli samapolisa uSina Assistant Commissioner Ponya twalile ukukhuluma leStudio 7 ngodaba lolu esithi kukhefu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhutshiwe esibhedlela eHarare umuntu obecatshangelwa ukuthi olegcikwane le-coronavirus. Udokotela Phoshiya Mananganzira obona ngokunqabelwa kwemikhuhlane kuhulumende uthi umuntu lo kungavezwanga igama lakhe ongena esibhedlela izolo evela kwele-China ufumaniswe engelagcikwane leli. Uthi uzabe ehlolisiswa isimo sakhe ngabezempila kahle. Kusenjalo umnumzana Sifosiso Chuma odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seHubei kwele China lapho okuqhamuke khona igcikwane leli uthi usebenzisa imali abeyigcinile ukwenzela ukuziphilisa.
EHubei izinto ziright kho kubi kakhulu. There are all ama few infections are corner open but into zisettled ngapha.
Usuhlale okwesikhathi esinganani bekuvalele besithi ungaphumi endlini?
Seriously, mbona about 3 months now siku quarantine since January.
Manje khonapho mfowethu ukudla ukuthola njani?
Ukudla ulama applications asetshenziswayo ukuthi uyakwazi ukuthi amagrocery akho lama WeChat groups asetshenziswayo ukuthi u-audience zakho and then bayabaya bezokudelivela erumini yakho endlini yakho. Then manxa ukuthi ukulama problems ukuthi maybe awu-understand ngoba into ama applications akhona ayabesebenzisa Chinese. Manxa ukuthi awu-understand is Chinese kulabantu abayabe phandle abakwazi uku-assist hamba kubo then bayawu-assist and then yabaphilisti izinto ozifunayo then ibona abazenza njani bayakuhamba bekuthathele izinto zakhona emashopheni bekulethele endlini yakho.
Uyaphuma yini ukuthi uyesebenza kumbe ukuthi uyethenga ukudla?
Khathesi akula bantu abahamba emsebenzini noma phandle. Vele uphuma phandle khathesi awuphunywa phandle. Abantu ba-advise ukuthi behlale ezindlini phakathi ukuthi infection yakhona ingaspreadi kakhulu. Abantu abaningi vele khathesi bahlala bephakathi ezindlini and ukudla basebenzisa ama-application.
Kukhona okunye ofisa okusitshela ngakho mayelana lo mkhuhlane lo?
Ukhanza ukuthi i-disease yakhona bayimanejile kuhle ukuthi ngoba khathesi ama-infections akhona sebekwazi ukuwadetect-a early.
Lo umnumzana Sifosiso Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala esabelweni seHubei kwele China ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekuleyo ndawo. Uhulumende ubikwa isithi sokulethwe umumbo omningi elizweni ovela eziphaleni zezestema eMaputo okusiza eleZimbabwe ngesikhathi impupho isilela elizweni. Ukobulawayo kubikwa kulethwe umumbo oyenela ama-wagons angu-259 njalo eHarare angu-153 njalo amaningi alindele ukuchatshiswa umngcele leMozambique ngesikhatshana. Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF futhi bakhuthaza abanini bezitolo ukuthi bengathola impuphu bengayisi emkambo wensitha.
Ngingabona this week eluveze ngale ihazise impuphu eningi yayaflada bona ngale ukuthi ebonte by ukuthi ungasela zikorona ungasela line abantu sebezingenele emagrocery chain. Akukabi right but kuloku uhamba ukuthi bangameno if we continue sisenza korokwana isiyaflada emalokishini very soon even i-black market izasifela yodwa ngoba abantu bayasebethole impuphu ngale emalokishini.
Ye leyo yafikayo yathengiswa kuhle kwakuhambe njani ngoba nababengenile?
Impuphu yadelivela kuboshopis enozele ngale by i-National Foods yati i-Red Field i-Roller Mill badelivele 2 days izilandelana. So vele yipho ngabe sifuna ukuyenza not only eluveza kuphela siqale ngeluve but sizangena amalokishi wonke sibeke shuto nayo impuphu leyana iyafika ebantwini abantu beyithengele zonane emalokishini then uzabona ntona ngoba i-black market igcwele e-town especially ngale e-market ngale. So ngayi ngaqala emalokishini ngale umuntu yangasabe le ndaba yokuthenga lapha e-town ungayithenga e-town somele ithwale ugade layo umthova bamabhasi ana and it becomes sure and comfortable kodwa ungayitholela elokishini abahlala khona it will be easier. So I think uhulumende angayala lokhu esezenjalo umuntu kuye ungena njengoba sibone namarole egcwele sibeleimbhedo engayenziyo labana phande be-national food
kodwa lokhu bekhona labantu osomabhizimusi ababikwa befuna ukuthola inzuzo phezulu kakhulu abangathengisiyo impuphu ingafika ezidola.
Yes, bakhona but we are going to find ways around that. Singabona besiza njalo singagcina sesicela ukuthi maybe mhlawumbe amabelazi ababuye direct bezothengisela abantu direct even bengabuya le role ifake e-ground ethize kumbe ehall ethize kumbe esikole esithize abantu bathengele impuphu yikho konoko bale sikufunayo asifuni umuntu ozauthi nxa akhona impuphu sothi aqala ukuthenga umazowe aqala ukuthenge lokhu lalokhu ukuzothenga impuphu. Abanye abantu babeya bethola imali ekwana impuphu kuphela babengela mali emazoyo babengela mali emaqandela ufuthi amabhizinisi mele asefuna ukuthenga. So singabona beloku msiza njalo we are going to bypass them. Sizadinga siyile indlela ukuthi kona sikhulumisane ama-resident associations involve ama-councillors involve ama-MPs involve lama-policy all stakeholders si-involvane sithi hayi nxa kule ndawo enjalo le bhizinisi elezinto enjalo kumbe oyala ukwamukela i-ecocase laboswipe umuntu enjalo sizamvalela phandle sibili simeke sithi ona uyabypassa amamilazi babe bezozithengisela direct ebantwini abantu bathole ukudla ngoba asifuni abantu abadlala ngendlala abantu bethwele nzima kangaka.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantu abajabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi kayisatholakali imisebenzi kulelo lizwe elikhanya seliqinisa ubudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Intatheli zendaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Ilanga liphumalizwe lethona eHabroni abanye abadabuka eZimbabwe belokho besemgwaqweni lapho abamisa izimoto bedinga imisebenzini. Iningi labantu laba basuka eZimbabwe enxa yokuswelakala kwemisebenzini. Badinga imisebenzi yezindlini eyokufuya inkomo lokunye emapulazini loba yini nje engabaphilisa. Bagaphansi isikhathi esiningi okwenza bathukuthele ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Bob Enoch omunye wabadabuka eZimbabwe odinga umsebenzi eHabron uthi uthwele nzima kwele Botswana.
Challenges ezihlala mina ni Zimbabwe lapha eBotswana, first of all cheap labor, okusebenza more working hours, lokuswela lokwana i peace of mind ukuthi lapha ngihamba khona fanele kambe ngithwela mehlo ngoba into yokuqala yabengela vele imfanele zokuthi ngihlale mina ezweni lona leyo. So ngihlala vele ngumuntu oyethukile ngoba yakwazi anytime yakwazi ukuphelelwa injabulo yami yabe ngilayo ngaso naleso sikhathi. So lathi siyafisa ukuthi ngabe kwayezwa sibe le mthetho sibiselwe lathi ekhaya sisebenzele elizwe lethu. Sihambise iZimbabwe ethu ephambili.
Omunye njalo umnumzana John Shumba othona emgoqweni edinga umsebenzi onjengokugebha ezivandeni zabantu bakwele Botswana.
Lawo umsebenzi lapha utholakali even lawo ama-peace job civil kunzima ukuthi uthole peace job yokuthi ukline kumbe iyadi kumbe yini ukwase ukuthola even i-200 kula. Lawo balapha yamatswana ankula bayawufuna umsebenzi wawukhona. So it's now competition. Lo mthetho walapha awuvumi ukuthi thina sisebenze lapha.
Amapholisa athwalise nzima abadabuka kwele Zimbabwe abadinga umsebenzi nabantu laba abahamba isicathulo zezitleke bedinga ongabaphilisa. Abasebenza kwele Botswana abathola imadlana yokuthenga impahla yokuthumezela imuli zabo kwele Zimbabwe labo bakhala ngokuhlawula umthelo we-customs duty ePlumtree Points lezinye indawo. Umnumzana Busani Moyo osebenza emabhasini athwala abantu asuka edolobheni leHabron eHarare ukuthi kumele abantu bavunyelwe ukwengena eZimbabwe mayahlawula umthelo customs duty nxa bethwele impahla enjengempuphu lokunye ungatholakaliwe elizweni.
Ukuthi ngabe kuthiwa uyancedisa ethi lomethi encede ngento ezinjengamakhomoditi yizo ezishota elizweni. Noma abantu abayekele bephompa ukungena lazo mahara from another nearby country like South Africa, Botswana, izizwana ezinceda kakhulu amaziko abo kakhulu.
Umnumzana Bobo uthi kuqakathekile ukuthi umongameli Mnangagwa akhulumisane nomlotha lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change, MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ukuze eleZimbabwe liphume kunxaki zalo.
Thina uPresidenti ngokukhangelela kwethu ake sithi nalowo angathi bagijimisana bona ngabe kuyayenzakala bazame ukuthi bebe lamacebo ukuthi behlale phansi bekele ukudonselana ukuthi sibone ukuthi thina impilo yethu eZimbabwe iyahamba iye phambili.
Umnangagwa wathembisa abantu beZimbabwe izulu lomhlaba esanda kususa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka 2017 ubekelwe kuBotswana ngolwesihlanu lapho alobelane izivumelwano ezimbalwa lomongameli Mokgweetsi Masisi. Umnangagwa wayecele abadabuka eZimbabwe ukuba babuyele ekhaya esithi uzaguqula indlela okubuswa ngayo elizweni, kodwa kukhanya engani balutshwana umalisa ababuyela eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokwephulwa kwelungelo likaZulu abezomvikela ababulala abantu abambalwa ngomnyaka 2017 lanyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Namhlanje sixoxa ngesinqumo senhlanganiso yenguqu e-CAF esivimbe ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo yeZimbabwe sithi zikusimo esibi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uxolo, sizabe sixoxa ngodaba lwe-MDC okwenzakala kubandla le-MDC lapho okubotshwe khona ezinye amalunga aleli bandla njalo amiswa phambi komthethwandaba eChitungwiza. Lizake ninika ke umbono wenu ngalolu daba. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo esikhangele ezemelika ngamafitshane. Idale lePhalamende eMalawi selethule umthetho ovumela ilizwe lelo ukuba lilime imbanje insango zokwelapha abantu abathakazelela lokho. Bathi ilizwe leli lilakho ukwenza imali eningi ngokuthengisa okutholakala kulesi isilimo. Wobekhankasela ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Peter Buttigieg usephumile kukhetho lolu esithi ufuna ukunika abanye ithuba. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli wayengumongameli. Umnumzana Barack Obama ukhangelele ukuba uzanqoba kukhetho lwama-Democrats olwama-primaries abesengqikelana lomongameli Donald Trump ukukhetho luza kwenziwa ekupheleni komnyaka. Iningi labantu lithikalisenelisi ukuthenga amaphilisi okuthoba isifo se-high blood pressure ngenxa yokuswelakala, ngenxa yokuswela imali ngesikhathi umnotho welizwe leZimbabwe ugugudeka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abehluleka ukuthenga amaphilisi anjengenefedipine le-hydrochlorothiazide bagcina besiba lezinye izifo ezigoqela esenhliziyo lezinso. Amaphilisi okwehlisa umkhuhlane lo ngenyanga abiza amadola emelika ayisikhombisa i-$7 kumbe amakhulu amabili lamachumi amathathu amadola eZimbabwe i-$235. Udokotela Mthabisi Bebe uthi umkhuhlane lo uyingozi nxa izigulane zingalandeli okumele zikwenze ukuze ziphile kahle.
I-hypertension itholakala in about 27% of the population in Zimbabwe. Yona nxa engelatshwanga kuhle, nxa umuntu ekhohlwa ukunatha amaphilisi, nxa umuntu enganathi amaphilisi, iyenza ukuthi umuntu ebe le-stroke, yenza umuntu ebe le-problem yenhliziyo, ama-cardiac problems, njalo iyabulala ama-kidneys. So lokhu sokutholakala kakhulu eZimbabwe, nxa ukuthi inengi liyehluleka ukuthenga amaphilisi e-BP ukuthi bihlale benathe njengokutsho kwadokotela.
Unkosikazi sitshengisiwe Mpala ophila lo mkhuhlane lo uthi umkhuhlane lo awusakhethi ukuthi umuntu unganani ngoba uhlasela labantwana abazithweleyo labantu asebekhulile.
Yakithi thina sesithwele nzima khona la siyagula ama-BP. Abantwana abazithweleyo lathi ogogo over 65 amaphilisi asayenelisa ukuthenga asisa-checkisi ngoba intengo yangkhona sisa-i-40 akula welfare esisapotayo ngoba bathi amaphilisi awo amanye yathengiswa nge-forex thina singayitholi. Sithwele nzima sicela uncedo bakithi ebantwaneni bethu alaba abazithweleyo bona abanye bayafa abanye lama-miscarriage asemaningi angazi ukuthi senzeni sicelani uncedo bakithi.
Unkosikazi Nobakhe Ndimande uvumelana laye esithi bayake bawayekele amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuwathenga.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prizes angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex. Sithwele nzima silakho ukuthi sike siwayekele sibili imali yangkhona ingekho ngokuthi atholakala nge-forex kunzima. Aqalisela kulo 200 rand kusiya ngokuthi unathanganani. Mina wami nginathala wenhliziyo kumele ngibe le 450 rand every month engiyikhiphayo kanye ilayo ngiyayithatha la ekhaya kutholakala amabhondi. So kumele lelo bhondi ulidinga uthenga irandi yethenga impilisi.
Umongikazi unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi umkhuhlane lo udalwa izinto eziningi ngakho ke abantu kumele baqaphele abakudlayo.
Ingadalwa yikudla ukudla kulamafutha amaningi. Iyaba khona njalo nxa umuntu esidla itswayi eliningi. Kungadalwa njalo yikunatha ikofi kakhulu ngoba ikofi lalakho ukuthi yikhafeyini. Ababhema igwayi ikhona bayithi nikotini umuthi ophakathi kwegwayi lawo uyakhweza njalo i-BP. Okunye njalo ukudla ichukela eliningi ngoba ichukela lingaba liningi emzimbeni liyaguquka libe ngamafutha. Njalo labanye nje abasebenzisa imidakamizwa. Lokuguga nje, ukuguga kwezitho zomzimba kuyenza ukuthi izitho zomzimba zingasasebenzi kuhle umuntu acinisele i-BP.
Unkosikazi Nxumalo uthi abantu kumele bananzelele ngoba i-high blood pressure idala izifo eziningi kakhulu.
Ngasenqabe umkhuba wokubhema igwayi, ukunatha ikofi ele-caffeine eningi, ukudla ukudla kulamafutha amaningi, singathathi njalo itswayi, sithi nxa ukudla sokuphekwe silifakele phansi. I-BP idala okuningi kwezempilakahle, ikakhulu nxa kuyikuthi umuntu kanathi kudla amaphilisi, ugcina eselo mkhuhlane wenhliziyo. Njalo ikhona ukuthi ingabulala ingqondo. Kuningi-ke okukhathaza abantu abanomkhuhlane we-BP, ikakhulu ukutholakala kwabamaphilisi abo. So abaningi abakaZulu bagcina besehluleka ukuthi benelise ukuthenga la amaphilisi ngenxa yokukhwela kwentengo yakhona.
Abantu abaningi bafisa ukuthi uhulumende abancedise ekuthengeni amaphilisi ngenxa yokuthi abalamali. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kungasake kuye ngasifudlana iqembu lama-Warriors livunyelwe ukudlalela enkundleni ye-Papafield Stadium mhla zingamachumi amabili lathoba munye munye. Intathelisindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kule mibiko ethi inkokheli zenhlanganiso ye-Confederation of Southern Africa Football Associations kumbe iCOSAFA ziqhube umhlangano lenkokheli yenhlanganiso ye-Confederation of African Football kuhlaziwa indaba yokwalelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba lisebenzise inkundla zalo kumidlalo yalo lamanye amazwe. Lokhu sekuphe ithemba abalandeli bomdlalo wenguqu abakhathazeke kakhulu ngesikhathi kuphuma udaba olokuba inkundla e-Papa Fields layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela kuzo. Umelusi Ndlovu, isakhamuzi selokishini lePhumula, ukhuthaza ukuba kuphangwe kulungisiswe inkundla ukuze izikhalazo zenhlanganiso yeZimbabwe Football Association zizwakale ngcono.
Ukuthi bedlala eSouth Africa akwenzi, kumele kube change abayenzayo, kukhanya ukuthi balungisa ama-grounds ukuthi benze i-away country ibe i-home ground yabo. Hayi, ama-grounds kumele alungiswe, kumele bebone sibili ukuthi batheka i-change.
Umbono kaNdlovu usekelwe nguRonald Ncube, yena othi ukungadlaleli ekhaya kweqembu lama-Warriors kungabisela emuva umdlalo wenguqu kweleZimbabwe.
Ayikho right, ngoba thina siza develop kanjani nxa abanye abantu sisazalela away even noma siwomishale si away kumele kidinga imali silungisa ama ground zonke izinto zibe right ukuze kathi sivuke empilweni sibe right singabe lokhu sibonela ezinye izinto kwabanye abantu ngoba zenye izinto zisifisile emuva izinto ezisifisela phansi futhi.
Omunye njalo ohlala koBulawayo uStanley Dlodlo uthi ukuvalelwa kwelizwe leZimbabwe ukusebenzisa inkundla zalo kungaba nomthelela omuhle ekugcineni ngoba nanko phela sekule mizamo yokulungisisa inkundla.
Asithembeni ukubana lokhu kube yisifundo kuzifa lohulumende ukuba ayimelanga ihlalele izinto ngoba phela uma sikhangelisisa lokho okusihluphayo izinto ezakhulunywa kudala ngama 90s njalo asithembeni ukuthi lokho kuzahle kulungise into ezingalunganga ngoba nanku phela sikhuluma ngama stakeholders asethe abambisana asesebenza ndawonye ukuze singabe inhlekisa njengelizwe.
Kule mibiko ethiwa ke waba isiphathamandla senhlanganiso ye Premier Soccer League njalo engumnikazi weqembu le Lanterns uBeatley Musa Kwasira uthe uza kupha ikhansili yakoBulawayo izamende ezilikhulu ezizasetshenziswa ekwakhweni lokho kumele kwakhiwe enkundleni yeBarber Fields. UKwasira kubikwa uthe uzafaka la mafriji emakamelweni yabonompembe kanye lalabo abahlola abadlali kuba kabasebenzisi yini izidakamizwa. Inhlanganiso yezifa kumele namhla itshele inhlanganiso yeCAF ukuba isithethe isinqumo bani phezu kokuba kuzadlalelwa ngaphi umdlalo weqembu lama-Warriors lele Algeria. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela uthe akukabi lesinqumo esesithethwe. Inhlanganiso yeCAF kubikwa ithe inhlanganiso yezifa ilakho ukuba ikhethe ukubiza njalo abazohlala inkundla eBarber Fields kumbe ihle ikhethe inkundla engaphandle kwelizwe okuyo kuzadlalelwa khona. Ngiyimele iStudio 7 ngikoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umculo kaCooksman esithi banolila i-remix phela leyo singazabanye mbe bathande yokuqala ekamoyi singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalandeli bebandla le-MDC bamiswa imithethandaba besetheswa amacala okubangela udlakela. Odabuka eZimbabwe ohlala kwele China uthi usele isikhathi eside evalele endlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.